ngaleli liyangithabisa kakhulu ngoba ngikhangela ukuthi ngendlela engakhona ngayo nalapho esengikhona kathesi kuyajengisela ukuthi ngiyaphumelela empilweni.
Ungasitshela ngempilo yakho, wakhula njani?
Ngakhula lokhana kokudubeka ukuthi sasithwala nzima siyule ukuze sithwale imali esikolo. Kwazi ngangifisa ukuthi ngakhula ngibe ngumuntu lowana ozabe esebenza labantwana ebancedisa ngidonate as much as I can. Kodwa konke khonokho akusakwanisanga, abazali bazelela imali ukuthi ngiqedise ukufunda. So from khonapho ngabe lokhu engifisa sibili ukuthi ngingayenza njani ngempilo ukuthi ke ngincedise abantwana, since ngaba lama-experiences wona lawo ukuthi sometimes silala singadlanga. So ngangi-understand ukuthi ama-orphans baphila njalo labanye abantwana abadubekayo. So mina ngafuna ukuthi ngibe ngu-ambassador wabantwana bona lawo.
Inhlanganiso yakho isebenza labantwana abanjani?
Inhlanganiso yami isebenza labantwana abazintandane. Some of them are HIV victims, and then labanye nje ukuthi abazali babo babulawa izinto ezishiyeneyo.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship ukhangelele ukuthi lukuncedise njani ekuqhubeni umsebenzi wakho?
Ngicelele ukuthi sithi mina ngisebenza labantwana from the age of 3 to 21, sihlangana lama-problems enjengokuthi amanye amankazana bayazithwala bebancane. So ngingahlangana labanye ama-youth all over i-Africa. I think singakhona ukuthi sihlale sikhulumisane size ukuthi bona bancedisa njani, badila njani nama-issues anjengona lawo. Then lokunye esiza kufundiswa since impilo eyakathesi ikhangelele kuma-youth. So ngikhangelele ukuthi ngizahamba ngiyefunda okunye okuningi about leadership, then kuza kufikisa ilizwi lelo.